Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngombulo mhla ka 2 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngiyona leviki lamuhla ube lomhlangano edolobheni leBeijing labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaza ukuthi batshale imali zabo ekhaya.
IZimbabwe ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leChina, njalo leChina ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leZimbabwe, and silobudlelwane obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko.
AbeZimbabwe abahlala eBrithani bakhuza umhlola phezu kokubulawa kowesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sibanda obikwa eGwaze ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo.
Umntwana ovela esigabeni khona kanye esesibutana ngaphansi kwenduna umbimba emzini wakwamakholo nawayesanda kufika lapha eNgilandi, naye ezozama ukuthi azamele abantwana. Ube labantwana bakababili, umunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Inhlanganiso yeZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa kulungisa amagetsi edamu leKariba sehlile kakhulu safika ku 8.3% ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uqhube umhlangano edolobheni leBeijing eChina labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthazwe ukuthi batshale imali yabo ekhaya. Ukhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngolwesithathu kusiya ngolwesihlanu kuyoneli viki. Ingcitshi esithi eleChina lincindezela abantu eZimbabwe lisephula amalungelo abo. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubikwa echasisele abeZimbabwe abahlala eChina inhlelo zentuthuko eziqhutshwa nguhulumende wakhe. Wasedinga le mbono yabo yokuthi bengaphathe kanjani ukuthuthukisa ilizwe. Usuke eZimbabwe ngolwesine kuviki edluleyo ngemva kokuloba enkundleni yebulenjini beintanethi ukuthi uhambo lwakhe lweChina ngolokuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe lawo mabili. Uthe eleZimbabwe lilakho ukuthola usizo kwezamabhizimusi ezokulima lokutshalwa kwemali kuleli. Kusasa umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Xi Jinping walelo lizwe. Usethekelele inkampani yamasotsha eNanjing Army Command College lapho afundela khona umsebenzi webutho ngomnyaka ka-1964 laseWan Province, lapho okule nkampani ye-BYD Auto Company elungisa imitshina yokwakha imigwaqo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leleChina ngabukalethi okubambekayo kuleli, ngoba eleChina lifuna ukuthatha inotho kuleli lingalethi okubonakalayo. Enye yalezingcweti esebenza lenhlanganiso yemagamba network ngumnumzana Charles Nyoni.
IZimbabwe njengelizwe alilalutho elulutholayo ebudlelwaneni esinabo neChina nxa sesikhangela ukusebenza kwabo abakwenzayo nokuphatha kwabo abakwenzayo abantwana bakaZulu lapha kwalesi Zimbabwe. Ubudlelwane beZimbabwe leChina buncedisa nje uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa ukuthi batshontshe imali njalo bathole ukubhenefitha befaka imali ezikhwameni.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi esebenza lenhlanganiso ye-Democratic Platform for Development umnumzana Stephen Chuma.
AmaChina bavuya ngobuningi esikhathi esiningi bagcwele indawo zonke ilizwe lonke, kodwa kulabantu abasebenza izisebenzi zamaChina ezilapha eZimbabwe ezisebenza emakhampanini amaChina ikakhulu emamayini, ngoba amaChina amaningi a-investe kumamayini la.
Umnumzana Bhekinkosi Sibanda owenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe uthi ukunzima ukuba eleZimbabwe libe lobudlelwano obuqinilelwe leChina esithi lifundiswa kuphela ukwephula amalungelo kaZulu.
Ngolimi lwesimanje singathina lokwenzisana Hina njengo mpaka atisivili ukuthi singathi isuthi yiphi inzuzo esiyithola khona. Uzathola ukuthi iphoseka kakhulu ngoba emsebenzini yamaChina uzathola ukuthi abantu abasebenza khona ngabala mpahla yokusebenzisa efanele protective clothing yokugqoka. Abesibazi nabasho ukuzwa ngendaba yesizwane ezinsixty orastweni igcwele kumakhampani zamachina.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule kodwa iStudio 7 ixhumane lomsekeli weZANU PF umnumzana Thethi Ncubeni othi eleZimbabwe lithola okuningi kwele China.
IZimbabwe ilobudlelwano obuhle kakhulu leChina njalo ubudlelwano beZimbabwe leChina busegcekeni ukuthi bu-mutually beneficial. IZimbabwe ibenefitha kakhulu kubudlelwano bayo leChina njalo leChina ibenefitha kakhulu kubudlelwano bayo leZimbabwe and silobudlelwano obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko lapho iChina eyayisincedisa khona ukuthi sikhuphe uhulumende wongcindozelo uhulumende wecolonialism iRhodesia.
Amazwe aweAfrika aza kuthi gwaqa kwele China emhlanganweni weAfrica China Forum. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elawulwa nguhulumende weZimbabwe loZambia ukubona okwenzakala edamu leCaripa eZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa ukulungisa amagetsi kulelo idamu sehlile kakhulu safika phansi kwechumi ekhulwini 8.3% ngenxa yesomiso. Ngalesi sikhathi nyakenye idamu leli lali lamandla okulungisa amanzi ayisilinganiso amagetsi ayisilinganiso songamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% amanzi la asetshenziswa ngamazwe omabili okulungisa amandla kagetsi. Inkampani elungisa amagetsi eZambia eZesco yethule umbiko othi ilakho ukuvala isitishi sayo samagetsi eseCaribba mhlaka 14 kuyena linyanga. Isitishi seCaribba silungisa amagetsi ayisilinganiso singamachumi amabili ekhulwini i-20% yamagetsi wonke alungiswa elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya inkinga ukuthi nxa iCaribba ingathi iyavalwa ngani khathesi iwange kema power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba i-industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuzabahlupha. Yikho kwakuqakathekele ukuthi ibulawa bethema station iHarare thema station le munyati ibe on stand by kwenzela ukuzincedisa nxa eCaribba kungaba le nkinga.
Ukuna kwezulu lonyaka kungaphathisa na kulolu dumo.
Ukuthi sikhathe kuhle ukuthi amanzi asetshenziswa iCaribba, iCaribba Dam avela ngale kumhlubi lwami e-Angola, e-DRC, kalani lezulu elinangapha. Kodwa ngabe sithi bona kuzoba nezulu elingcono kusadek, engxenye batsho nje sebekhuma nje ngey'ndawo zakhona. Kodwa engikubonayo nxa izulu izaba khona kodwa lili litshwane, kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangelisa amadamu ethu balungise imidili yakhona ama water harvesting ngesikhiwa singathi water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana zakuna kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi khathesi nje sikhangelisise amadamu akhona kala nhlabathi eningi imidili yakhona iqinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahleka.
Sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi njalo ekhuthaza abasebenza bezimele ukuthi baphathisane lohulumende. Libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe.
Into ikhona ukuthi imithelo kumama licenses ama independent power producers balawo alitshumi kulama angu-10 kusiya ngaphambili ambalwa. Kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise izesa nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yezesa ziba njengohulumende ziyakontrolwa. Yikho abaningi bakhona bathi hhayi ababoni ukuthi nxa bangathi baqala imicimbicimbi yabo yokulungisa amagetsi ngamanzi kumbeni ngelanga imali abayinikwa ijesa ingaba imali engabangethi. Yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekele banike imvumo yokucharge ama rate ama tariffs imali ekemfike novulekile open market charging okwakhathesi bawusize kunede lude ngoba singaze banike ama IPP ama license alitshumi balikhulu nxa ama tariffs yekhona econtrolwa nguhulumende ombenisa awusize kunede lude.
Mnumzana Rijes Ngwenya ingcwethe ecubungulezo umnotho njalo ekhokela inhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions komaliso ube secingweni le Studio 7. AbeZimbabwe abahlala eBrithani bakhuza umhlola phezu kokubulawa kwesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sivanda obikwa egwazwe ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo. Ababili laba bebehlala edolobheni leGloucester ekhonale eBrithani. Umufi ubele minyaka yokuzalwa ngamachumi amabili lasitshiyangalombili 28. Umsolwa yena omiswe enkantolo ngeviki edluleyo ubele minyaka engamachumi amabili lambili 32. Izihlobo labangane bomufi baphakathi kokudinga imali yokuthwala isidumbu ukuze siyebekwa ekhaya. Untungamile Nkomo oweStudio 7 uxoxe lomunye wabaphatheke kulokhu umnumzana Difa Dube.
Untombazana lo ngumntwana ovela esigabeni sakombimba esigabeni khona kanye esesibutsana ngaphansi kwenduna umbimba emzini wakomakholo okungumdeni abantu esiyakheleneyo njalo esihleli ndawonye khona le Plumtree. Kwasethusa kakhulu lokuba uNkomo umntwana wayesanda kufika lapha eNgilandi la ezozama ukuthi azamele abantwana njengomuntu ubekade esase ngumuntu omutsha ube labantwana bakababili umntwana omunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Isidumbu likhangelela ukuthi sithwalwe nini sisiya ekhaya.
Kusasenzima kithi amafanzi okuthi singenza njalo ukuze ukuthi senelise ukuthi siphakamise isidumbu lesisikhambise ekhaya. Ngoba imali nxa sikhangela imali mhlawumbe ezingafunakala ukuthi isidumbu sisuke lapha sikhanjiswe ekhaya siyabe sikhuluma ngemali esuka lapha kubo 11,000 zisiya ku 12,000 pound. Okuyimali eningi kakhulu nxa sesiqathanisa nakuma rands kuya kuyimali edlula 200,000 rands. So imali esiyidinga naleyo sizazama ukuthi sicele ebanganeni ngoba umntwana obesanda kufika ubengakajoyini akukabi nalutho obekade semjoyinile kula society kade ijoyini. Okuyinto enza ukuthi sikhale kakhulu kuZulu wakithi wonke ukuthi abantu bakithi abasondele bazame ukuthi bazosincedisa sibone ukuthi senelise ukuthi umntwana simthathe simbuyisele ekhaya ngoba njengoba echiye elabantwana nje kungaba nzima kakhulu ukuthi nxa engabekwa ngapha kuleli lizwe nxa kungathiwa mhlawumbe imali asatholakali egcine sebekwe ngapha kungabe nzima kakhulu ngoba abantwana nabo bayabe bemdinga ukuthi babone ukuthi umama wethu ulele lapha.
Kukhona yini ongakuxwayisa abantwana beZimbabwe ikakhulu abahlala kwamanye amazwe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Engingakutsho uNkomo ukuthi angixwayise kakhulu ebantwaneni bakithi noma ngabesilisa noma ngabesifazana ukuthi nxa kungabe kukhona ama disagreements phakathi kwabantu bobabili abazame ukuthi bathole abantu abadala abakhona lapha ukuthi bazame ukuthi babalamule noma bazame ukuthi babaxazulele inhlupho zabo ezilawa ababe bekhangelane nazo ngoba esikhathini esiningi abantu nxa bezama ukuthi bazicazulule inhlupho zabo bebodwa akuvamanga ukuthi babe lesicazululo masinya kodwa ke abe ngathola omunye umuntu ongafika abe yimediator phakathi kwabo ayenelise ukuthi abaxazulule kuba lula ukuthi into yabo ibe lesisombululo. Okokugcina engingakutsho wabomkomo ukuthi besicela kakhulu ukuthi abantu bakithi abasizwele ngale problem esikhangelane layo. Besicela ukuthi ababesenelisa bengaxhumana lami lapha kunombolo zami zocingo ezithi +44 78 656 7 99 77. Mpinde njalo inombolo zami 0044 78 656 7 99 77. Nxa beyabe khona abafisa ukuthola ukuthi mhlambe kusahamba njani la yonke imininingwane lokuthi abafisa ukulekelela ukuthi bengancedisa njani noma bafuna ukuthi badonate njalo sivulele GoFundMe.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekhona ngale eBrithani. Abahlali bechinoyi abalichumi lane bakhululiwe namuhla entolongweni ngemali yesibambiso ye-bail ngemva kokuvalelwa okwenyanga. Babotshwe ngenyanga kaNhlangula besethweswa icala lokuphatheka emhlanganweni ngenjongo yokubangela udlakela. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abameleyo omanyano weZimbabwe Lawyers for Human Rights, wona athi phakathi kwabakhululiweyo kulomnumzana Roland Houghton, oyelilunga ledale lephalamende emele iCariba oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79. Lokhu kwenzakala amalunga ebandla le-CCC awabotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC labalela ilungelo loluntu belokhu bevalelwe emajele ehlukeneyo, njalo amagqwetha abamelayo esithi abakatholi imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Kusenjalo amapolisa athi kusobala ukuthi umnumzana Happy Mochitsiva owebandla le-CCC usebalekile kulandela icala aletheswayo elokudlengula untombazana oleminyaka elitshumi lasithupha 16 oyisihlobo nonkosikazi wakhe. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshela iStudio 7 ukuthi sebedinge umnumzana Chitsiva yena omela iGlenview edale lephalamende endaweni ezimbala lapho ayake ahlale khona kodwa abamfumani. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zelizweni le-Indonesia zidinga osakhulayo leminyaka elitshumi lane 14 oyisizalwane seFrance onyamalale kumalanga ayisithiyangalombili edluleyo ngemva kokukhwela intaba ye-Mount Batkaru engeyinye yezimbili ezinkulu kulesi sihlenge osakhulayo lo wayekukhefu lelomdeni wakhe, kubika abezindaba abe-AFP. Inhlanganiso ebona ukuqhutshwa kokhetho eTunisia lamuhla ivumele umongameli Kais Saied walelo lizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo olokudinga umongameli endaweni lomnumzana Zohair Mokhadjaou lomnumzana Ayakhi Zamel, kodwa abasebenza lomnumzana Zamel bathi amapholisa ambophile namuhla esithi uqilibezele lapho eveza ukuthi yiziphi iziphathamandla ezibalulekileyo ezimsekelayo ukuthi ancintise kulolu khetho. Kwezempilakahle, uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempilakahle World Health Organization uthi umkhuhlane woqhuqho owemalaria ulokhu uludubo kuleli, ngakho kufanele abantu bahlale beqaphele bezivikela kuwo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wemalaria ubikwa uyiwo ohamba phambili elizweni, njalo ulakho ukuhlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu i-5 million, futhi uyiwo oba labantu abangamachumi amane ekhulwini 40% abafinyelela ezibhedlela besiya kwelatshwa. Lokhu kuvezwe ngabe World Health Organization besebenzelana lohulumende weZimbabwe osekubangele ukuba abezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kulo umkhuhlane. Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Mandla Mvundla, ongu-epidemiology and disease control officer kobulawayo kugatsha lukahulumende lwezempilakahle, uchaza kabanzi ngomkhuhlane woqhuqho imalaria.
Umkhuhlane obangelwa li-germs elomhlobo we-parasite. So i-germs leli eliyi-parasite lise kuma-mosquitoes. Ama-mosquitoes awumhlobo othile, i-female anopheles mosquitoes, eziyabe zilomkhuhlane lowo. I-mosquito le iyahamba iyeluma umuntu ibisifaka igciwane leliyana i-parasite emuntwini kumbe egazini lomuntu.
UDokotela Vundla uchasisa izibonelo zemalaria.
Ama-signs lama-symptoms esanisa ukuthi siwathole i-temperature, i-fever kumbe uqhuqho, i-headache, then ukudinwa kakhulu, then kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi kube lama-feet because of imalaria, kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi umthambiso wakho ube very dark kwesinye isikhathi amehlo akho ayenelisa ukuthi abe yiyelo, then kwesinye isikhathi kuyehle ukuthi uphefumule kuhle, kwesinye isikhathi just ukuphunguba wiki umuntu simbone esecambalele laphana sidingiswele ukuthi kuhambe njani.
Uqhubeke wathi umkhuhlane wemalaria unakho ukuthatha umphefumulo womuntu kodwa uyelapheka njalo uyavikeleka. Udokotela Mvundla usekhuthaze abantu ukuthi bezivikele bengakayi endaweni ezilomkhuhlane wemalaria umnyaka wonke.
Ungaphuzelwa ukuthi welatshwe, kuba yingozi kakhulu. Ungabona vele umuntu esefika sokuthi usefitha kumbe sengumuntu ongasayenelisi ukuthi akhulume, umkhuhlane lowo uyabe usu-complicated, usudamaja ama-organs phakathi, uyadamaja isibindi, udamaje ama-kidneys, even i-brain. Yikho sithola ukuthi umkhuhlane lo uba yingozi nxa uvery severe lanxa kuyukuthi uphuzelwe ukuthi welatshwe.
Isakhamuzi seJambesi eWanje unkosikazi Fikile Mudimba ubonga uhlelo lukahulumende lokuba limukisa ngemalaria isikhathi sonke kanye lokubapha amambule eminyane.
Umango wakithi uleminyane ebangela imalaria, ngakho isikhathi esiningi uhulumende uyancedisa ekuvikeleni ukubamba imalaria ngehlelo ezehlukeneyo. Kunsuku ezedlule bebehamba befeza umuthi obulala iminyane ngoba thina isihlupha umnyaka uze uqale uzuyephela.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Febinkiwane othenga ethengisa inhlazi eBhinga ubika ukuba uhlala ezivikele ukubamba imalaria. Imalaria yelatshwa ngamaphilisi abalisa iartemisinin, ichloroquine leprimaquine. Kodwa emhlabeni jikelele sekusiba lodubo lokuthi amaphilisi la awasasebenzi kuhle osekudale ukuba abe-WHO balimukise uzulu ngokusebenzisa kuhle imithi yokuvikela imalaria lokuphuma lolwazi olutsha lokwelapha lumkhuhlane. EZimbabwe imalaria ibikwa ihlasela kakhulu emathebeleland north, emashonaland central, emashonaland east lemashingo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imalaria ihlupha sonke isikhathi kodwa ngesikhathi sezulu yikho lapho ehlupha khona kakhulu kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kwekankwenkwezi. Odokotela bathi umuntu engaphuzelwa ukwelatshwa imalaria unakho ukulahlekelwa ngumphefumulo ngoba icina ibulala izitho zomzimba ezivalisa izinso, isibindi, ingqondo njalo uyabe esesehluleka lokukhuluma eseqhatsha. Sebekhuthaze uzulu ukuba azivikele andubane aye kuzigaba zelizwe ezihamba phambili ngokuhlaselwa yimalaria. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
UZulu eMelika namhlanje unanza usuku lwezisebenzi olwe Labor Day. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke ngomvulo wakuqala kampandula lwasungulwa ngenhloso yokuthakazelela impumelelo elethwa yizisebenzi eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Donald Trump lokankosikazi Kamala Harris eyokhetho lokudinga umongameli weMelika ikhangelelwe ukuhlangana labakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi ngesikhathi kunanzwa lolu suku. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika, umnumzana Washington Jamela.
I-Labor Day lusuku oluqakathekile kakhulu kuleli lizwe kusukela kudala, noma nje mhlawumbe abancane bengasaliqakathekisi ngendlela eyiyo, kodwa i-Labor Day iholiday enkulu kakhulu kuleli lizwe.
Sikhangela imbali yalo luvela ngaphi?
Imbali yalo ivela lusuke kudala, lufana lalolo esinalo olukwamanye amazwe oluka May 1. So lapha eMelika balo usuku la September 1st luyi Labor Day yabo ngapha imanje yokuqala kaSeptember isuka kuma union apho nokudala lapha bezama ukuthi banikeze abasebenzi usuku lokuphumula. So lolu suku oluqakathekile ngaleso sikhathi bekusetshenziswa kakhulu phela emasekthari ukhumbule Ncube. So uthi uthola usuku lokuphumula ngokuyinto eqakathekileyo kakhulu.
Sibona amacele wonke omabili ama-Democrats lama-Republicans namhlanje ezama ukukhankasa kuma-union. Aqakathekayo kanganani ama-union kukhetho lukamongameli?
Ama-unions aqakathekile kakhulu kupolitiki yase eMelika, ikakhulu kwibandla le-Democratic Party. I-Democratic Party inobu-union obuthile, inokuqakathekisa abasebenzi ngathi ngendlela le-collective bargaining, eyinto engani inokubalekelwa ngama-Republicans ngoba beyifanisa ikakhulu ne-socialism phakathi. Ngesikhathi sokhetho bonke bagijima bagcwala indawo yonke bezama ukuthola ama-endorsements avela kuma-unions nabakhokheli babo le-support ngoba eminyakeni edlule noma nje kungani akusafani nakudala, eminyakeni edlule bekuthi ungathola i-endorsement evela kwi-union bonke abangamalunga aleyo union bavele bakuvotele.
Mnumzana Washington Jamela esizalwane seleZimbabwe esesihlala eMelika ubesecingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo esilithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 77 yelela esidlisa amazenjukisi ingozini zomgwaqo ziyehla kakhulu ku-N1 kwabaya e-South Africa. Kuhlungu kakhulu ebantwini bakithi lokho kwenzakalayo. Sithi imteni yawo ijujuzeke balale ngoxolo. Nabonga umasenga lapha kobulawayo iphumule emadonkini.
Salibonani balandeli bakastudio 7 lonke, siyalibingelela lonke nje lapho elikhona ngezindawo okhulumayo ngodube kwelebutswana. Hayi inalokhu kwenzakala eZimbabwe, hayi sokubuhlungu kakhulu ngoba abantu sigcwele emazweni lapha kathesi abantu bayakhala egulu kuyabotshwana, but kwakuthiwa abantu bahanjiselwa amapasipoti adura. Abantu babuthwa eZimbabwe akunamsebenzi, sesigcwele emazweni. Awu bakithi, awu siyalicela babusi bethu, ake lizame ukuthi lilungise. Lungisanini sibili izinto zilunge, nxa kusehlula hayi kusina kudedelwana. Nxa into sisehlula siuyazama ukuthi ubize abanye bekuncedise, akhona ukuthi ugcine vele usuyisikhokho. Hayi hayi, ngoba ukwayisikhokho vele akuncedi into zingahambi. Abantwana sebesicela iganga lonke, sesisebenza amadonki abantu eBotswana, sisebenza izinja zabantu eBotswana, sisebenza konke lapha sesibhubhula la masimu abantu. Singabantu abafundileyo sinje, hayi thina njengabakudube vela sokufuni lokhu mani.
Imthokozo omuhle ngabeli njani basakazi bamabahle. Ake sizwe lapha lombiko owayezana ukuthi bawubeka kanjani umbiko othi bantu abana-60 years kumele bathathe umhlala phansi kwizisebenzi zikahulumeni, especially emaphoyiseni nakumasosha laphana. So ukwenza kanjani lokho uhulumeni ukuthi la bantu bathathe umhlala phansi uma sebena-60? Kanti-ke kwayena uhulumeni lo ebhentshini lakhe abantu laba amakhehla nezalukazi nje wabe engawuthathi bona umhlala phansi.
Lawo bekungamazwi enu nombolo ezithi +12024650318. Lingasebenzisa yona leyo nombolo +12024650318 nxa lifuna ukuthunyezela inhlelo zethu nsuku zonke. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula udaba lokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu. Bona abathi kwenziwa mahlayana besithi bancitshwa imvumo yokukhulula ngemali yesibambiso e-bail ngabomo. Sikhangele ebezikhokhela umongameli Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni we-China Africa Forum kuyona le iviki. Wakatesi, mulia Zimbabwe, silikiba lapa uteleletu, olivalelisayo, ngutabo kanguwe, nisiti lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.